atisendaba ku VOA Ndebele.
Lingali chola njani mthwaka zomuhle zulukandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 26 kumpalakazi 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje inengi lithi umnyaka esiwugqibayo ubumubi kakhulu njalo esiwusungulayo ngeviki ezayo ukhanya lawo ungathembisi.
Uduba abangene phakathina kwalo ukuthi abathembakali, akula muntu obathembayo. Nxa ufuna ukuthi ukuzwisise ukuthi lokho engikutshoyo kuliqiniso, khangela isifiti esathiwa nguNaledi Phanda.
Ibandla le-MDC esigabeni seMguza liphe izalukazi lamaqhegu ukudla kwekhisimusi esigodlweni sikamnumzana Felix Nhlanhla Yamangwendiweni osanda suswa esikhundleni sobuduna.
Njengoba isikhathi sekhisimusi, hayi kuhle, kuyajabulisa into zonke ezikhona. Njalo siyabonga ubaba uNdiweni ukuthi sivumele ukuthi sizophila labadala, sikholisa, sisidla labo, sithokoza, sijabula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inengi lithi umnyaka esiwugqibayo ubumubi kakhulu njalo esiwusungulayo ngeviki ezayo la ukhanya ungathembisi. Ikhisimusi yayizolo idlalwe ngabantu bengelamali kungela magetsi kwezinye indawo lamanzi. Kuthi esibhakabhakeni lakho kukhanya akuthembisi njengoba izulu lisala ukuna isikhudumezi sivutha ukususa inhlanzi emanzini. Sixoxe lomela iBinga North edalele eParliament umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongwebandla leMDC. Saqala ngokumbuza ukuthi ubone njani lomnyaka.
Umnyaka lo u-2019 ube ngumnyaka onzima kakhulu ebantwini baseZimbabwe, ngoba nxa sikhumbula sithe singene kuJanuary kuyisikhathi sisanda kusuka kuma election ka-2018. Ama election ona lawana ngona ngokwawo ebengani ngama election akade ethembisa ukuthi khona phakathina kwelizwe kungaba lokuvumelana, kungaba lokuthi ama election abe ngama election ayenziwe kuhle, kungela oza kuthi no lapha akuphathwanga ngendlela efaneleyo. But ngithi ke singene ngoJanuary kunganjalo. Singene ngoJanuary iZeki announce ama election result amathathu. Singene kuJanuary ngesikhathi kungakhanyi ukuthi khona lapho esiya khona njengelizwe kungathiwa kuJanuary kulapho kusekhona kwadutshelwa abantu ezitridini, ngoba abantu besebengani bathi bona hhayi ama-result ethu lawa akahambanga ngendlela afanele ukuthi ngahambe ngayo. So-ke ngemva kwalokho la omkhonomi umprofessor Mthuli Ncube waletha ama-policies akhe amaningi kakhulu. Ama-policies wona lawo abuye ahlangana lama-policies awe-Reserve Bank of Zimbabwe, ama-monetary policies awe-Reserve Bank of Zimbabwe. Njalo kanye lokungathembeki kwe-Reserve Bank of Zimbabwe wakhathesi ngaphakathina kwelizwe ukuthi lingaba libhanga lemali engayenza ukuthi imali yelizwe ibe nesisindo. Uyakhumbula ukuthi ngeminyaka edlulileyo le kusiba lamabhondi kwakuthiwe khona imali ye-change, imali yalokhu yalokhuyana ile Afrexim Bank. But akekho noma ngitsho leyo yedwa wabona isivumelwano esayenziwa phakathina kwe-Reserve Bank of Zimbabwe le-Afrexim Bank. Now okusuke kwenza ukuthi endabeni zomkhonomi kube lokungathembani, bese kusuka kube njalo lokungathembani ngaphakathina kwezepolitiki. So ngenxa yalokho-ke kube ngumnyaka onzima kakhulu wokuthi lakathesi lapho esikhona khona akekho sibisibili ongabakwazi ukuthi lo ozayo ngoJanuary izikolo ziyavulwa. Nxa zivulwa abantwana bazahamba, kuyahamba abangaki, abangasoze bakwanise bangaki, kodwa kulobu nzima ngaphakathina kwelizwe lokudla akusatholakali lapho okuthola khona, ukuthola ngemali ephezulu kakhulu engelamuntu eholayo. Amazupho bengabe bewafakile kodwa akasidli mazupho, ngaligade izupho ngempondo. Kodwa lapho engiyafika khona ngiyafika sidlani labantwana, inyama ayisathengeki, impupho kayisekho, imali yepay akekho, le mali yepay ke engezelelwa. Yibo ubunzima esiphakathina kwalo njengelizwe. Mbona ngani u-2020 ke nxa sithe sakhangela ispecialtini esemakhaya esilimayo, akula zulu, izulu khanya ngani komile phezulu. okuthi ukuthi ukudla indlala iyaqhubekela phambili lokuhlupa izifuyo zethu njalo zezaphela.
Siyabona ukubana imizamo kahulumende embalwa eyokuhlenga ilizwe ebunzimene bukulo ikhanya iyehlule. Sizafika yini isikhathi kumnyaka lo ozayo ukuthi sizabona uhulumende kumbe labasekeli bezanu PF besithi hayi sokwehlule asibone nokokwenza?
Ukuthi sokwehlule kudala sebekukhulumile ngaphakathi kwabo, lokho sokusaziwa ngumuntu wonke. Umbeki kaChichi nje buya eZimbabwe ngenxa yokuthi kalanto yokwenza kibo eSouth Africa. Uyabuya ngoba ulabangane alabo laba bezanu PF azama ukuthi ebalamule phakathi koDuba sebengene phakathi kwalo. UDuba abangene phakathi kwalo ukuthi abathembakali, akula muntu obathembayo. Nxa ufuna ukuthi ukuzwisise ukuthi lokho engikuthoyo kuliqiniso, khangela ispeech esathiwa nguNaledi Panda ekhuluma eSouth Africa amaviki ambalwa adlulileyo, esitsho ukuthi nxa kuyikuthi kufuze ukuthi kuncedakale ngaseZimbabwe, hatshi kosomkhokozo omkhonomi kuphela kodwa nakulokho abakuthi ngama-sanction, kuqakathekile ukuthi kube lo mbono omunye. And waze watsho wathi umbono kahulumende kayisiwo wodwa umbono abangawusebenzisa ukuthi bencedise ilizwe laseZimbabwe.
Bona abantu ababoni befika kusibanga sokuthi bazathi hayi okungasikufayi kuphi bangene ezitaladeni kumbe kunjalo?
Okwakuqala namhlanje lapho engengavakatsha khona abantu bathi bona hamba etshela upresident uChamisa ukuthi asifuni ukuthi khona senze okwa-2009 okokuthi khona siyaphanana nje amaphanadolo okweminyaka emibili emithathu bese siphinda sibuyele phakathina kobunzima obufanayo. Khathesi okungasikufa yikuphi? Kungangcono sihambeni siyefika ekucineni. Kodwa esiyakufikela ekucineni ukuthi khona sifuna ukuthi nxa sifike ekucineni kakube le nguquko. Inguquko eyakwenza ukuthi leli lizwe lingaphindi litholakale lingena ngaphakathina kobunzima obufana lalobo esibungene eminyakeni le kusuka ngo-1980 kuze kube namhlanje. Ilizwe leli balilwela kodwa abalilwelanga ukuthi thina sibe silokhu sihlupheka njengalokhu esihamba phakathina kwakho. So abantu yiyo ipoint asebefike kiyo ke kanti.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela iBinga North edalele parliamente engowebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa esigabeni semguza esabelweni seMathebeleland North liphe ukudla kwekhisimusi izalukazi lamaxhegu ngolwesibili esigodlweni sikamnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni osandasuswa esikhundleni sobuduna ngumongameli Emerson Mnangagwa owathi kakhethwanga ngemfanelo. Okunenga sikuzweni ku-Ezra Chisa Sibanda esethulela lolu daba ngokugcweleyo esentaba zinduna.
Ibandla leMDC lithi kumele ogogo labakhulu banakekelwe ngesikhathi sekhisimusi ukuze labo babe lekhisimusi emnandi ngalezi zikhathi zendlala lobunzima bempilo. Umgcinihlalo webandla leMDC eMathebeleland North njalo lilunga lephalamende elimele iBinga North, umnumzana Prince Sibanda uchaza isizathu sokuncedisa ogogo labo.
Sikubonile kufanele njengeMathebeleland North ukuthi wothi sibuye lapha komdladla, wothi sibuye lapha entabazinduna sizotshengisa sobala kuye wonke umuntu ofuna ukuthi ekuzwe ukuthi hayi thina lo mdladla simandawonye, thina lenduna yentabazinduna ubaba uNdiweni simalaye njengabantu beMathebeleland North njalo njengeMDC eMathebeleland North njenge MDC ilizwe lonke siyamsekela ngaphakathi kwezimpilo ezaziliswayo nguhulumeni. Noma siyazibona ukuthi hayi ngaso zimpi zokusola ukuthi induna iphambanisile kodwa kulokunye okukhona ngemva kwabo.
Inkokheli yeMDC eMathebeleland South uNkosana Nonhlanhla Mlotshwa uyagcizelela,
ngiku national executive of the MDC, ngiku committee ye welfare. Sifike lapha ko-Chief Ndiweni sizovakatshela u-Chief Ndiweni sizodlulisa isandla sekhisimusi ukuthi ogogo abakhethiweyo bafike lapha bazothola labo okuncane ngelanga lekhisimusi.
Umama uSenator Phyllis Ndlovu yena emela MDC yemguza ubonga induna ngokuba amukela emzini wayo.
Sizonika ugogo ikhisimusi njengoba isikhathi sekhisimusi. Hayi kuhle sibili kuyajabulisa into zonke zikhona. Njalo siyabonga ubaba uNdiweni ukuthi sivumele ukuthi sizothula labadala, sikholisa, sisidla labo, sithokoza, sijabula. Kuyasibongisa kakhulu konke khonoko.
Unhlanhla yamangwe Ndiweni uthi wethulela isigqoko ebandla leMDC ngokuncedisa abantu bakhe ngesikhathi sekhisimusi.
Lapha baba mina ngiyabonga kakhulu. Lapha abantu batshengise inhliziyo zabo ukuthi bangabantu sibili madikilili. Banakekela abanye abantu kakhulu lapha kade sile lo sikhululi abakhulileyo. Yiko ngiyadumisa kakhulu.
Bekungabizwa ozwayo, ogogo bemekeza betshitshimba bedumisa izipho abaziphiweyo.
NguManduweni ubabakazi wenduna. Lokujabula kakhulu, hey, bemvele ngakwazi ukuthi isimo sizayidla ngani. Ngoba abantwana ngilabo sibi kodwa kabasebenza abalalutho, babhampula, mbonga uNkulunkulu ongeneleyo kulolu hlelo lolu lami ngabalwa phakathi kwabo.
Mina ngujane Mbeki.
Ngibonga kakhulu, angibongi uMhlamisa, ngibonga uNkulunkulu onguye ongeneleyo ukuze sithole lonke isipho esingazange sasithola nje nangaliphi ilanga. Siyabonga.
Elidalovu, ngiyabonga kakhulu lesi sipho esiphiwe namhla engakaze siphiwe. Ngiyabonga uNkulunkulu ngani ngavusisa udlala labantu abasiphileyo.
Mina ngingusenzeni uMrs. Sithuleni. uNkulunkulu kubonile ukuthi benzavuka ekuseni ngisidlane. Umntwana obefanaleze ngiphukudla, ugule ubone ekuseni wathi umntwana uyagula. Mama saphumeleni. Bekumnyama phakathi komzwami, inkosi ibusise, ilibusise. Ngiyacela uthunywa zikaThixo.
Ngiyabonga kakhulu. Isipho leso sisizuzileyo vele besingelalutho yazi kube yisimanga ukuthi sizuze khona lokho ngoba singakulindelanga besingakunanzelelanga kodwa siyabonga ngopresident wethu osikhumbulileyo wasinika khona lokho kaqhubekele phambili senzokuhle
adi singwenya
usuthola ukudla kwekhisimusi.
Yeah, ukuthi ngiyabonga ngokudla ngu-Ali Singwenya nami.
Siyabonga.
Ekunesihadeni, ngibonguudla.
Mina ngumara, Mrs. Bozongana, ngiyabonga kakhulu kubabuthamisa. Inkosi imibusise, lapho ethethe khona, lapho akhuphe khona esikhwameni sakhe, sicela uNkulunkulu akwengezelele. Ngiyabonga, Mrs. Bozongana.
Zijabulile izalukazi bathokoza abantu basentaba zinduna lapho ke umdlandla uChief Ndiweni encediswa libandla ke leMDC banikeze ukudla kuzizalwane izakhamizi zakhona pa ke entaba zinduna ubane babe le Khisimusi ke emnandi njengabanye bonke njona lizwile ke ogogo abaningi bebesithi kikabala lutho abazi bazolithili kusasa. Ngimela iStudio 7 ngapha ngasentaba zinduna kwaChief Kaiser Ndiweni igama nguEzra Chisa Sibanda.
Okwamanje ke kesilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318.
Sanibona basakazi olibingelelayo uBright waKwaNdlovu ngokuzalwa ngisuke eSholosho but ngokuhlala manje ngento seGoli. Bengisho nje ale indaba isixakile ezweni lakithi uba manje abantu bekukhisimusi nje into idakuyisa yinye ukuthi laba abantu bayibona bamosha izwe bancebeleka le ngane zabo umanje bayiphilela badlela ukhisimusi omuhle badla abakufunayo but okubuhlungu ikuba abantu abaphile ezweni nabahlala ezweni kubuhlungu kubo ngoba bayasokola kumanje baphila nzima abantu azi ukuthi bazodlana umuntu selo ukudla ozokudla nje kwa everyday wathi moko lokho weChristmas bazokuthatha apa abantu abasebenza nemali yakho nayikho kulayinelwa imali ayikho lasemabhenki azi kubuhlungu okwenzeka kwela kithi angazi ukuthi intiyathwana angazi ukuthi yena uhulumende wakithi ungumuntu onenhliziyo mpela ma ngabe kungumuntu onenhliziyo or umuntu olegazi or umuntu ophila ngeparafina lamanzi njengelayini ngicabanga ukuthi kunjalo amboni ukuthi umuntu onegazi ngendlela cabanga ukuthi kuwumuntu onegazi nenhliziyo umuntu ocabangela abantu kuba ilizwe azange ke lifike kulesi similingiso njengamanje bekukuhle nje ukuthi uhulumende zame ukuphakamisa amasokisi sebona ukuthi abantu waye ngukhulumende ezibuza ukuthi vele waye ngukhulumende ngukhulumende wabantu waye ngukhulumende into ebaluleke ezibuza ukuthi kanti ngukhulumende wani yena so ukhulumende wey'ngane zakhe lezo zele lo mfazi wakhe labantu bakhe or ukhulumende wayesizwe sonke
ibizo ngingu-Walter wakwakhanye ikhisimusi imbona sokulilanga elikukhalenda kuphela ngoba ifike liyadula ezitolo akuthengeki kuyadula imoto azigadeki abantu bafola imali encane mina sengikhangela ukukwenza ukuthi ngilungise amawuka yami ngiyetshona ngizithiyele inhlanzi kuphela kudlule lokho
kanti bonani bantu be-studio 7 bo-Chris Gandhi mina ngiyenela umama wami ekhezi esigabeni sasemthowane ngithi linjani navenseni ngithi linjani ikhisimusi khona ngapha ekhaya mina ngapha edorobheni akunzima izinto azimakuthi kobulawayo lapha kodwa hayi inkathi ayimpilo ngizabuya ekhaya mama ngizalitshela nxambuya ekhaya konke ngithi njani bathi basemhlonhlweni abantu bemthowane hhayi nxa liphila kuhle lami ngapha ngiyaphila ngiyabonga
ye livuka njani ku-studio 7 lapha likhuluma lo Thebe okuhlela ngisegoli kodwa ngivelela ubhani ye ngiyaluza uhlelweni basakazi lapha i-studio 7 eliqondele lamadamu lihlelo oluhle kakhulu ukuthi siyacela sibili ngabe kuthiwa obabugawule la abahlezi belapho behleli phansi bexoxa lani ukube bayakuzwa lokhu okukhulunywa ngabantu ukuthi silihlupho lwamanzi emakhaya amadamu adabukile njalo asilacapacity yokuthi sizilungiselele amadamu njeezabelweni zethu ukuthi sicela ukuncediswa uhulumende lapha kubhajethi yabo basibhajethele ku-agriculture basifakele nemali yokulungisa amadamu ngoba angeke kusize ukuthi sibe namadamu amaningi adabuke kangaka izulu nxa lisinakhathesi amanzi azohamba wonke singabi namanzi futhi kunyaka ozayo futhi sikhaya so nxa ngaba nendlela yokuthi kulungiswe amadamu isikhathi esiningi abadala siyazenzela thina izinto siyazilimela siyazilima emagadeni ethu izivande zonke yonke into siyazenzela vele angeke sidle ukudla kwezandla okwenza ukuthi manje abantu behlupheka babe ngokukhangezile ukuthi abalalutho sebesidla ukudla okwama-donors kwezane okukhangeza lokhuyana awuvukele esintwini lokhuyana ukuba ngikhangezile yikho kwenza ukuthi sicontrolwe ngama-politicians so sicela nje ukuthi basukumele basincedise emadamini lapha siwazi ukuzenzela udla kwethu singancenga umuntu hhayi siyabonga msakazi sengathi vela sibili lingasisiza basukume ukubabugawula lapha nama-politician wonke sibambisane nathi abadaleke sithengise ukuthi imbuzo kwethu uzinkomo kwethu la kwenzela ukuthi sikwazi ukudla hayi ngiyabonga msakazi ikhisimusi endlela abalandeli babo
salibonani studio 7 igama nguzamani ngawoncule ngizwa ubuhlungu kakhulu ngalo ndoda okhulumayo ukuthi abantu bebathembelelent sinomoya omubi njalo ukhuluma kakhulu ngebandla lemthokazi Republic Party ukuthi indaba lavulwa yena ngokwakhe ubefuna ukuthi ibandla lemthokazi Republic Party lingavulwa ukuze abantu bebathembelelent siqhubeke sisupporta i-MDC ekaNelson Chamisa lokho engizama ukukhuluma ukuthi akhohlwe angeke size sikwenze lokhu ukuthi singatshona sisupportana namaqembu asesishoneni thina sesikhathele ngamaqembu asesishoneni kungaba yi-ZANU-PF kungaba yi-MDC ekaChamisa bonke banobandlululo babonisile ukuthi banobandlululo njalo uma ekhuluma engathengwe ngabantu be-MDC engaqali ukufaka igama lemthokazi Republic phakathi siyenza okwakithi asisafuni into zesishoneni kusukisela namhlanje akwazi ukuthi nasesikhathile ngento zesishoneni asisafuni imthokazi Republic Party siyayithanda sizoyivotela ngeyethu akathandi noma uyathanda sizoyivotela engabe lokho esikhulumela into ezingaqedakaliyo ngeqembu lethu ukuthi ngabe kuthiwa thina sibhizi sikhothamela amashiyona thina asingeke size sikwenze lokhu sesikhathele ngiyabonga
Ndivuka njani bantu ba Studio 7 elifisela lonyaka omutsha ozayo lungene kahle okhulumayo ngumasu. Mina bengicela ukukhuluma ngale nkulumo ekhulunywa ngubaba Ogawule izolo. Thina singabantu bemaNdebeleni sibuhlungu kakhulu ngokwenzakala ngesikhathi seGugurawundi. I'm sure if ubaba Ogawule elindebele kumele ekunanzelele ukuthi abantu bemaNdebeleni bathwele nzima bahlukumezeka indaba yeGugurawundi, engabe lokhu ekhuluma amanga mani mayezo ezothi abantu kumele behlukanise iGugurawundi leUnity Day, but ebuye futhi ethi iGugurawundi neUnity kumele kuhlanganiswe kulungisiswe ndawonye. Uyazizwa kodwa uthini nalo baba lo? Lo baba lo uma esuthi ukudla lokho abakunikizwa izano makavala umlomo wakhe, ngoba abantu bamaNdebeleni bahlupheka kakhulu ngendaba yeGugurawundi. Indaba yeGugurawundi isabaphatha kabi. Sikhuluma nje abantu bamaNdebeleni basaphalele amazwe namazwe ngendaba yeGugurawundi. So yena engabe lokhu ekhuluma nje ukuthanda kwakhe lapha. Ngiyabonga.
Kwezemelika, uMongameli Donald Trump uye kukhefu leKhisimusi emzini wakhe oweFlorida. Udaba lokuthoniswa kwakhe lungaqondakali ukuthi luzaqala nini. UTrump wetheswa icala lokumisa uncedo lokuphathisa eleUkraine ngemva kokukhuluma loMongameli walelo lizwe, uMnumzana Volodymyr Zelensky, ecingweni. Osokuludaba aluthoniswayo phansi komthetho we-impeachment, ngoba ecatshangelwa ukuthi wayefuna ukufumbathisa uMongameli Zelensky ngemali yoncedo oluphiwa yiMelika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Dan Moyo, oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDCT.
Yeah, well, ngokubona kwami I think kulokudonselana phakathi kwe House lama Republican abu Senate, ngoba ama Republican abu Senate yi majority and so uNancy I think yena ufuna ukuthi bacace ukuthi iTrial yakhona izoqhubeka kanjani kuSenate before yena arelease ama-articles, arelease impeachment lamaphepha afunakalayo ukuthi iTrial yakhona iqhubeke. But ama-Republicans awafuni ukuthi aphumele phambili ngokuthi iTrial bafuna iconductwe kanjani. Bathi kaqala abanika amaphepha then besezomtshela ukuthi iTrial izoqhubeka kanjani. Ukuthi akusebenzeki kanjalo akasuza appointe ama-managers azo abayiwona esingathi ama-prosecutor appropriate depending ukuthi iTrial yakhona iconductwa kanjani.
Ye, siyabona ukubana bakhona abafakazi abathiwa ngama-Democrats bayabafuna ukuthi bezothula ubufakazi, kodwa kukhanya isigodlo sika Mongameli uMnumzana Trump sikhanya sithi sona hayi abasoze babavumele. Ubona njani khona lokhu ukuthi kuzaba yi-trial enjani engela abafakazi abamqoka abafunwa lidala?
Yikho lapho okule nkinga khona, ngoba even abafakazi bona labo babizwa izinto kusathoniswa indaba yona le impeachment u-House of Representatives, and again uTrump wabavala ukuthi bangayi ukuyojustify. So umbuzo-ke osebantwini abaningi and I think imisteki enkulu enziwa ngama-Republican yona le, umbuzo osukhona ebantwini ukuthi kanti kufihlani ma kuwukuthi njengoba ethi yonke into ayenzayo kwakungelacala kulanto embi ayenzayo, ama-Democrats ayamsukela nje ngoba bemzonda. Manje ufihlani, wayengavumeli ukuthi abafakazi laba babekhona ukwenzeni ukuthi abe kubonakale ukuthi umsula kuphruveke ukuthi ayikho into ayenzayo.
UMnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDCT, ubexoxa le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia ngapha kwele Melika.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, la ku-short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Going to the studio, you know I've got a song to do. I've got to preach downtown. I want some musicians too. I want the Rotterdam style, along with Trevor or Cordy, even Family or Randy, where a fly or a bee. I might have go down to channel one or even take a step up at the phone. I might be trying to think the beat. It's just got to be right for me. Great musicians on the station, sitting on the station. The musicians, I'm going to the studio, cause I've got a little song to do. I've got to reach downtown and I'm gonna send some tributes to. Tribute to the musicians who play on this session. Special thanks to Prince Farah and Justin, along with Prince and Jared, Never Me Tail, and all of my friends who give a hand. Come, great musicians sitting on the session. It's a jam session. I want a Rotterdam style, along with Flavor Arcady, even Brother Family, Randy or Flying Robbie. I might be thinking of it, I want a vibe to be right to me. Even Harry J or even the sound studio, going to a studio, got a song to do. Wanna take a step up a channel one, or even up a top gun. I might just take a step to King Davido, Scratch Studio, the Mandy Berry. Just want the vibes of the song, so you can sing along. Great musicians, they jam, jam, jam on this song. I'm going to the studio, you know I've got a song to do. When I step downtown, I just nail the musicians too. This one, for you and you. Yeah, special thanks to the engineers in the studio, even the producer. Special thanks now. I want a Rotterdam style.
Lo ke bekungumdumo wezihlengeni, umdumo we-reggae music, ingoma ka-L16 ethi yona Going to the Studio. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Abaningi bathi umnyaka esiwugqibayo ubumubi kakhulu, njalo esiwusungulayo ngeviki ezayo ukhanya ungathembisi. Ibandla le-MDC esigabeni seMguza liphe izalukazi lamaxhegu ukudla kwekhisimusi esigodlweni sikamnumzana Felix Nhlanhla yamaNgwendiweni osandasuswa esikhundleni sobuduna. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.